Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngesonto mhla ka 11 kuMfumfu 2020 nguKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, sokulabantu abangamakhulu amabili lamajumi amathathu 230 asebabulawa umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe kusukela ngombimbitho lonyaka. Namuhla lusuku lwabantwana abangamankazana ule International Girl Child Day.
Ilanga eliqakathekileyo kithi abantwana abangamankazana ngoba sifundiswa ngamalungelo ethu.
Baningi abantu abathi kumele kuvikelwe abantwana abangamankazana.
Ithimu yabo ithi My Voice, My Equal Future. Lokhu ke sisho ukuthi izwi lomntwana oyinkazana kumele lilalele ukuze aphumelele.
Sizalethulela umdlalo wenguqu weZimbabwe Warriors leMalawi ngesikhathi uBenjani Morwari esithi kumele kulungiswe okuhluphayo kunhlanganiso yeZimbabwe Football Association. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sokulabantu abangamakhulu amabili lamajumi amathathu 230 asebabulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe kusukela ngombimbitho lonyaka. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulomuntu oyedwa okule ngumkhuhlane lo izolo eZimbabwe kwathi abalitshumi lasithupha 16 batholakala bele-COVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulomuntu oyedwa okule ngumkhuhlane lo izolo kwathi abalitshumi lasithupha 16 batholakala bele-COVID-19. Okwamanje uhlangothi lolu luthi sokulabantu abedlula inkulungwane eziyisifica minambili 8,010 asebahlolwa batholakala bele-coronavirus kweleZimbabwe. Abafika boze inkulungwane eziyisikhombisa 6,492 sebaphepha kumkhuhlane lo. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sebesedlula izigidi ezingamachumi amathathu 37 million asebahlolwa batholakala bele-COVID-19. Abantu abanengi eZimbabwe bathi kuqhathekile ukuthuthukisa abantwana abangamankazana ababhekane lenhlupho ezinjengokwendiswa besakhula, ukusebenza gadalala emakhaya, ukudlengulwa lokunye okubenza bengakhuli ngemfanelo. Lamhla losuku lwabo oluqhathekileyo, ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ngomnyaka ka-1995 emhlanganweni o-World Conference on Women e-Beijing kwele-China, amazwe omhlaba wonke jikelele athatha isinqumo sokuthi kumele kuvikelwe njalo kuthuthukiswe abesifazane labantwana abangamankazana. Isinqumo se-Beijing Declaration and Platform for Action salandelwa ngesinye njalo esethulwa inhlanganiso e-United Nations ngomnyaka ka-2011 esokuthi kumele kuthakazelelwe usuku lwabantwana abangamankazana olwa International Day of Girl Child ngomfumfu minyaka yonke. Banengi abantu abathakazelela usuku lolu eZimbabwe lakwamanye amazwe. Omunye wabafisa ukuthi kuvikelwe njalo kuthuthukiswa amantombazana uNkosazana Ruth Ndiweni ofunda koBulawayo.
I-International Day of the Girl Child ilanga eliqakathekileyo kithi abantwana abangamankazana ngoba sifundiswa ngamalungelo ethu ukuthi thina singabobani, lokuthi ukuze singahlukumezeki emphakathini ngoba isikhathi esiningi uyathola ukuthi abantwana abangamankazana bahlangana lodlame, bahlangana le-gender based violence. Ngakho nge-International Day of the Girl Child siyafundisa ukuthi njengabantwana abangamankazana kumele sizimele. Isikhathi lapho esithanda khona ithuba lokuthi sikhangele amalungelo avikela abantwana abangamankazana ngoba isikhathi esiningi abantwana abangamankazana bayahlukumezeka emphakathini.
Lokhu kusekelwa unkosikazi Golden Chuma ohlala koBulawayo othi kudingeka ukuba abantwana abangamankazana bathole amathuba alingana lawa abafana.
Ithimu yabo ithi My Voice, My Equal Future. lokhu ke sichukuthi izwi lomntwana oyinkazana kumele lilaleli ukuze aphumelele empilweni yakhe. Nxa sithi umntwana oyinkazana aphumelele, sichukuthi kumelwe kunakwe laye ukuthi athole amathuba alingeneyo lomntwana ongumfana.
Unkosikazi Patricia Chabalala olelunga lekomiti yezakhamizi eyabulawayo Progressive Residents Association uthi abantwana abangamankazana abawazi amalungelo abo.
Untombazana vele kawavikelekanga. Abantwana baphakathi kobunzima abawazi amalungelo abo. Nxa ngikhangele mina ngokwami abavikelekanga, baphakathi kobunzima, baphaphama esephuma esephakathi kobunzima. Lapho umntwana oyinkazana akasi kuphaphama azazibuze. So kabe kusitsho ukuthi vele lapha kufuna ukulungiswa, kumele abantwana bancediswe kakhulu ngoba iqiniso abavikelekanga.
Igqwetha elilelwa amalungelo abomama elisebenza kwinhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Women Rights, unkosikazi Sethulo Ncube, uthi abantwana abangamankazana bavikelwe yisisekelo sombuso welizwe.
Le constitution yeZimbabwe la iyakhangela ukuthi abantwana bavikeleka njani, ibanike amalungelo aphathanele labantwana specifically. And okuhle ukuthi iconstitution idlilela phambili ithi khona umuntu ongayenda umuntu above 18. Njalo nxa sengikhangela futhi ngibe sengikhangela imithetho ephathanele lezamacansi etshiyeneyo iyavikela abantwana. Ngakayi futhi kathana sikhangele ukuthi yona vele umthetho weZimbabwe ithi khona i-High Court yiyo apha gadeni yabantwana ukuthi yeli ngabazali yini abameli babantwana. Kodwana inkundla enkulu i-High Court yiyo at the end of the day elamandla wonke ebantwaneni bonke.
Unkosikazi Ncube ugcizelele esithi kulokunye okuvimba ukuthuthuka kwamankazana.
Engingakutsho ukuthi ye wokhe kusilela kwezinye izindawo ezithiyeneyo, njengoba lakathesi kuthiwa ukuthi kulezinye izindawo abantwana bokhe beyendiswa. But okumele sikunanzelele ukuthi sonke silomlando ukuthi nxa imithetho isikhona ukuthi imithetho isebenzele abantu, abantu balomlando ukuthi lapho okuwonakale khona, lapho kukhanyiwe ukuthi umthetho uqanyulwe, abantu labo bathathe inyathela baripote. But okunye kube yikhona okhane ukuthi imithetho ayikabi aligned to the constitution. But for as long as imithetho ingakabi aligned to the constitution, okunye kusuka kungabi lula to implement ngenxa yezinto zona.
Akula micimbi ebiqoqo zinhlangothi zikahulumende kobulawayo lamuhla eyokunanza usuku lwabantwana abangamankazana. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Usuku lwabantwana abangamankazana lunanzwa lonyaka ngesikhathi inhlanganiso yomhlaba wonke jikelele i-United Nations isithi amankazana afika izigidi ezine 4 million abhekane lenhlupho eziningi ezikuqela ukwenda besesebebancinyane. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Inhlanganiso le ithi okuphehla kakhulu inhlupho lezi kulezinsuku ngumkhuhlane we-COVID-19 osubulele abantu abedlula isigidi emhlabeni wonke jikelele. Ithi abanye abantwana abamankazana sebebanjwa ngamandla ukuba bachade isikhathi singakafiki okwedlula lokhu obekusenzakala kungakaqhamuki umkhuhlane we-coronavirus. Intombazana ehlala yarare u-Ivy Shelley Begede okunhlanganiso eye Young Women Christian Association uthi kumele bavikelwe sonke isikhathi ngabazali lohulumende.
Inhloko yalelilanga ithi yona amazwi ami ikusasa elilingeneyo.
Umsekeli womkhokheli webandla le National Constitutional Assembly NCA unkosikazi Hingani Mkandla uyakusekela lokhu.
Sala bokhokho balama 20 years kathesi njengoba sebezela phela ama 14 usiya igeneration yebuya bezezela ngama 9 years ngoba kathesi sebephuhla sebengena esikhathini bebancane. So nxa singancediseka nje ebantwana bangamankazana kube le ndlela esingabambisana naye, labazali bafundise ukuthi abalalele bona abantu abazali abazali abaphanda abantwana ezindlini. Umntana akavele amtshele ukuthi uzivalise isihlupha la sethintini, akasadinga ukuthi ekezwe umzali lo layo esaide umzali ukuthi kathi kuze kube nje kutheni. Sevumela abantu abakuzokuthoma empilweni imedi loseqoshiwe ngoba isihlobo seduzane asavunye ukuthi abekhaya labantwana laba, sebezenzela nje umathanda lefashion leya buya bakithi isisibulalela abantwana isibulalela isizwe.
Banengi abesilisa abasekela ukuvikelwa kwabantwana abamankazana. Omunye wabo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, okunhlanganiso ebona ngezomnotho lezombangazwe eye Coalition for Market and Liberal Solutions, othi kulabanye abantu abakhuthaza ukwenda kwabantwana abangamankazana abangakafiki kusigaba sokuba lemuli.
Umkhuhlane wecoronavirus wengeze lolu hlupho, kodwa kuvele kuyinkinga ngenxa yokholo lwamanga ubuyanga lemukhuba yesintu egogekileyo.
Umnumzana Victor Dube ohlala eBudiriro eHarare uyabusekela lokhu esithi kumele kulungiswe umthetho onqabela ukwendiswa kwabantwana abamankazana abasakhulayo.
Nxa umntwana esiya kwenda kungabi lokho ukuthi uhulumende laye ulemithetho yokumnika amandla ukuthi yena abazali bengavele bengabile amandla okumthi umntwana bemlayele mbeni bemkhuze ukuthi ekwenze izinye izinto.
Inhlanganiso ye-United Nations isanda kwethula umbiko wosuku lwe-International Girl Child Day oveza ukuba isilinganiso sokungamachumi amathathu ekhulwini 30% sabomama abatsha lamantombazana abaleminyaka engaphansi kwengamachumi amabili lane eZimbabwe balahlekelwa yimiphefumulo ngesikhathi bebeletha kumbe bezithwele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abanye abantu bathi ibandla likankosikazi Dokozani Khuphe lizakwenzela abakufunayo, kube labanye njalo abathi badlala ngesikhathi kulandela ukuxotshisa kwabo edale lepalamende labo abasekela ibandla likamnumzana Nelson Chamisa ele-MDC Alliance. Ukuze sihlaziye kudaba lolu, sixoxe lomnumzana Dan Moyo okubandla le-MTCT lomnumzana Ndaniso Mpande olandela ezombangazwe eseGwanda. Umoyo usungula lingxoxo.
Sicelayo ebantwini ukuthi babe le-patience, basingeze isikhathi sokuthi silungise lezo zinto. Sizoziqondisa zonke lezi zinto njengoba siyiqondisile indaba yokuthi ngubani omele asebenzise i-harvest house, ngubani omele alide iparty ukuthi kuyiwe ku-extraordinary congress kukhethwe umongameli omusha. Konke lokhu siyakulungisa. Ma siqede ukwenza lokhu ukulungisa indlu yethu, ngoba indlu yethu yesibhidlikile. Siyayakha, siqala phansi ukuyakha. Siqede ukuyakha ke indlu yethu, sesikwazi ukuthi sesingaphumela ngaphandle. Siqala ukuletha ke abantu ukuthi nasi indlu yenu siyakhiwe, wozani futhi ekhaya silwele ilizwe lethu.
Ngihamba ukuthi babu umbandele ngazithoba sibe limelele ukuthi balungise konke libone ukuthi kumele kulungiswe. Kumbe vele akusasebenzi.
Hayi, ithemba liphelile madodana. Akambe kunini. Hayi, lathi sesikhetha nje kuphela ukuthi kunkona sikhangele ezinye indlela zokulungisa.
Ezinjengani?
Hayi, kuqumiliswe. Sesiquma. Sesiquma, sesibisela lapho kwakuvele kukhona khona ekuqaleni. Yikho lapho sesiya khona ke manje. Hayi, kanti lokho okweZimbabwe hayi kwehluli. Kwehluli, iZimbabwe ayisalela abanikazi. Wangapha kabe ngwangapha, wangale kabe ngwangale.
Baba Moyo, abakhali njengembuzi yomnyanga ekhala isiye emakhankenda.
Asisapoti lo mbono wokumuma ilizwe. Thina sisapota umbono wokuunite ilizwe. I-devolution of power. Yes, iMathebeleni mayinikezwe as a province, mayinikezwe ilungelo layo lokuzigovena in a devolved fashion, ngoba i-government kumele i-decentralize. Right now, i-central power le eseHarare yiyo elimazayo, ngoba abantu abaseHarare they don't know ukuthi umuntu eseGwanda impilo yakhe injani, uyiphila kanjani, survivor kanjani.
Mbonangani mina i-devolution yiyo ehlulayo manje ukuthi yenzakale. Okokuqumilizwa kukaze kwenziwe manje kathezi ke sokuqala sizoliqumu asibuyele emuva.
Yeah, i-devolution mfowethu, i-first step sesayithatha nge-constitution esayibhalayo ngo-2013, i-devolution isiku-constitution khona manje. So yinto eyavunyelenwayo ya-ratifywa i-parliament and everything. Also kusele khona manje ukuthi imithetho i-alignwe manje lale eku-constitution yenu.
Lapho sizwe umnumzana Dan Moyo okubandlale MTCT lomnumzana Ndaniso Mpande olandela ezombangazwe eseGwanda esobelweni seMatabeleland South. Singakangeni esigabeni esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Udokotela kamongameli Donald Trump uthi uTrump osanda kuhlolwa watholakala elo COVID-19 usengenelisa ukuhlangana labanye abantu noma nje engavezanga ukuba ulalo kumbe hathi igcukane le-COVID-19. UTrump izolo wenze umhlangano labanye abalandeli bebandla lama-Republicans e-White House, njalo ukhangelelwe ukuthi uzakwenza eminye imihlangano yokukhankasela ukhetho oluzayo. Inhlanganiso ye-World Food Program isithole isicoco se-Nobel Peace Prize. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Lo
masiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lamhla sixoxa loNkosazana Sikhathele Nyathi. USikhathele Nyathi-ke yingcwethi kwezamasiko esintu. Sixoxa ngodaba lokuthi kambe amadoda kumele ahlonitshwe njani ngabomama. Siyakwamukela kuhlelo mamdluli. Akusitshela ukuthi omama kumele behloniphe njani amadoda. Kule mikhuba eminingi eminyanga khona njengokuguqa, ukuvyoca lento ezinjalo. Kumele kube khona yini kumbe sokadlula lokho.
Ngiyabonga baba Dube kungena kuhlelo. Ukuhlonipha umuntu ongubaba kuqala ngaphakathi endlini. Into enjengokuguqela asocala yinhlonipho. Kanjalo akuyanyisi kungakhathalekile ukuthi liyalingana.
Baba lokho bekwenza konke lokhu mamdluli kujoni nxa sesikhangela ke isiko lesintu.
Bakhona omama abasaguqela. Ngiyambona umalumekazi wami angakazi athume noma ngikhona endlini mina kakazi ukungithuma ukuthi ngiye kupha umalume ukudla kwakhe. Uyazihambisela, uyaqala ahambela amanzi afika guqe amgezisa izandla abeke laphana amanzi abuyela ekitchen ayilanda ukudla abuye afika guqe amqhubele ukudla kwakhe. Bakwenza sibili kodwa kwabasasebatsha anzake ngibananzeleli ukuthi bayakwenza. Nxa ngikhuluma ngomalume wekazi ngikhuluma ngomuntu omdala. Uyakwenza sibili 24 hours. Angikaze ngimbone eqhubela umalume ukudla emile. Ngihlala ngimbona esiwa ngamadolo phansi ebagezisa izandla, esiwa ngamadolo phansi ebaqhubela ukudla. Lokho lami kwamfundisa ukuthi kutsho ukuthi umuntu ongubaba akaphiwa into umile.
Uhlelo lwethu luma lapha okwalamhlanje. Besixoxa loNkosazana Sikhathele Nyathi, ingcwethi kwezamasiko esintu. Lilale
izulukandaba.
Sokuyisikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Lingali tshona njani mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Siyadibana njalo kuhlelo lwabatsha, igama nguMike Wobe. Namhla kuhlelo sixoxa ngokuqakatheka kosuku lwe-International Day of the Girl Child. Kuhlelo silomsakazi osethulela uhlelo lwe-Pink and Purple olukhangela indaba zokuthuthukiswa kwabesifazana elizweni, uThembi Fidar. Thembi, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela umbono wakho mayelana ngokuqakatheka kosuku lwe-International Day of the Girl Child.
I-International Day of the Girl Child lilanga eliqakathekileyo kakhulu. Lilanga that is recognized emhlabeni wonke jikelele ukuthi sibone ukuqakatheka komntwana wenkazana. Sibekwazi njalo ukuthi umntwana wenkazana akusingumntwana nje ukuthiwa kumele ekhule esebenza emakhishini, eklini endlini, ekesi mgane watsha njalo njalo. Mningi imisebenzi umntwana wenkazana angayenza eyezandla ngokuthanda kwakhe.
Inhlanganiso ye-United Nations iyasho ukuthi usuku lolu lujonge ukukhuthaza uzulu emhlabeni wonke jikelele ukuthi anikeze amantombazana amathuba okuzithuthukisa alinganayo labesilisa. Sikhangele umsebenzi owenzayo, ubona ngani bakhona na abesifazana abaningi abakumsebenzi wokuba ngumsakazi njalo liyathola na amathuba okuzithuthukisa?
Elizweni bakhona abesifazana abenza umsebenzi ofana lalowo engiwenzayo ukuba ngumsakazi. Kodwa akulula ngoba lami ngangena nzima, if I can say. Most of the shows esiwabonayo ziyabe zenzwa ngabantu abangamadoda. Njalo amanye amathuba asiwatholi ngoba kuyabe kulama conditions sometimes ukuze uthole lelo thuba compared to umuntu wesilisa.
Nxa sesikhangela uhlelo lwe-Pink and Purple, ubona ngani uhlelo lolu luyasiza na ekuthuthukisweni kwabesifazane elizweni?
Luyasiza kakhulu ngoba abesifazane bayathola i-platform leyo ukuthi benelise ukuxoxisana labanye abesifazane labanye abantu jikelele emhlabeni ngoba baningi abantu ababona umabona kuthi television noma ababe bebukile online ku YouTube, so kuyabasiza ukuthi bethole exposure and sixoxisana labantu abafundileyo abafika emazingeni amakhulu, so khonoku lakho kuyabanika amathuba ukuthi be bekwanisa ukushowcase ama-talents abo.
Gqiba ingxoxo yethu Thembi ngokuphosela amazwi akho okugcina enkuthazo kubontanga ikakhulukazi abesifazane.
Amazwi ami okugcina ukukhuthaza abontanga ikakhulu abesifazane ukuthi asithatheni indawo yethu singasabi. It's not easy kodwa isibindi silaso sonke. Kwesinye isikhathi kuthatha isinqumo ukuthi wena uzitshele ukuthi into engifuna ukuyenza angisoze ngiphumule until amaphupho ami efezeka. And amaphupho ayafezeka as long as usebenza nzima. Akulanto that is given to umuntu on a silver platter. Akulanto ebuya nje yayisebenzela. Nxa noma kuyikuthi ufuna ukuba ngu-sportswoman, uyavuka ekuseni uqala ukugijima. Nxa ufuna ukufunda ube ngudokotela, vuka ubale. Noma kungaze kuthathe isikhathi esinganani, kuzafezeka kuphela ngelinye ilanga.
Zulukanti abasithanda ukubonga uThembi Fidar ngokungena kuhlelo. Silugqiba lapha uhlelo lwabatsha, sohlangana ngolesibili zulukandaba uhlelo lwabatsha olwe The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa labatsha ngalokho abahlangana lakho elizweni. Sengitshaya phansi sivole valisayo ngenjabulo. Igama lami ngomayigobe thwakazomuhle zimpapo muhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Wobe. Sike sinikelela ithuba uNtungameli Gomo esethulela ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga ukwamukelwa kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Ngibingelela njalo abalaleli bethu. Ngiyathemba ukuthi libe leviki elihle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngifuna sikhangele udaba oluvelelwa kwabase Hebrew ichapter ka 10. Ngizabala ngivela ku verse 23 ngisiya ku 25. Uthi kasibambelelenini ngokuqina kulo ithemba esilikholwayo, ngoba lo owathembisayo uthembekile. Njalo kasicabangeni ukuba singakhuthazana kanjani ethandweni lasezenzweni ezinhle. Kasingakudeli ukuhlangana njengalokhu abanye abajayele ukukwenza, kodwa kasikhuthazane ikakhulu njengoba libona usuku lusondela. Siyakwazi ukuba siphuma phakathi kwesikhathi se-COVID esilokhu singapheli, lapho amabandla abengasakwanisi ukuthi ahlangane. Siyakwazi ukuthi abazalwane singathi kumbe kusukela kubo March sokwedlula i-6 months abantu sihlangane ebulenjini, kubo WhatsApp, kubo makhale khukhwini, kodwa ukuthi sibonane, sihlangane, sihlabelele sisonke sokuyisikhathi singakwenzi lokho ngenxa ye-COVID. Kodwa siyananzelela ukuba sokufika isikhathi sokuthi kuvulwe amabandla, abazalwane sebezaqalisa ukuhlangana. Manje nandi udube singabalalo. Siyakwazi ukuba ungahlala isikhathi eside usenza olunye ulutho, kugcina kusiba injwayelo, njalo ugcina usukwenza kusiba umkhuba. Manje bembona livesi esikhuthaza lapha kumaHebheru uchapter ka 25 uthi yena kasingakudeli ukuhlangana njengalokhu abane bejayele ukukwenza. Ukuthi abazalwane bahlangane babonane uqakathekile, ngoba ke nxa uhlangana labantu ukukhudumezwa ukuhlangana labantu abazalwane. Kuqakathekile ke ukuthi abazalwane kumaviki alandelayo singabi nomkhuba ukuthi ungasayi echurch. Asibeni yingxenye leyo 50 kumbe ingxenye leyo 100. Njalo ungathiyi imask nxa usiya echurch. Hamba uthwele imask yakho, hamba uthwele isanitizer yakho. Njalo ke ukuthanda umzalwane kodwa umthandela ufake isandla eside ebe ngale kwesandla ukwenzela ukuthi singathelelani njalo limkhuhlane kodwa ke ukwebandlena sambeni senze zonke izinto zane sijayele ukuzenza sikhuthaze ilizwi kaNkulunkulu ngoba izwi lapha lithi lona kuqakathekile njengoba sibona usuku solusondela usuku luphi lokuza kukaKristu kutsho ukuthi ke nxa uhlangana labanye uyakhuthaza kanjalo laphana amavesi lane ngoba lapha ekuqaliseni kuyafuna ukuthi uthole abanye abantu abakuqinisayo abakukhuthazayo sikhuthaza abafundisa ukuthi labo bathumayele ilizwi lokholo kube nokholo oluqubukayo phakathi kwakho ngoba intshizwi likaNkulunkulu lithi lona ukukholwa kuzwa ngokuzwa ilizwi likaNkulunkulu ngakho ikukukhuthaza kwakho bazalwane ukuthi bantu asingekelini ukuhlangana labanye ungathi wena mina ngisela ibandla lami selisebulenjini akulanto enjalo hamba uyedinga ibandla duzane lawe lapho ngakhonza khona uhlangane labanye abazalwane
akuyiphethe mfundisi
Asithandazeni baba egama likaJesu sithandazela abazalwana abasezindlini baqinise bebekwazi njalo bathola amabandla azabaqinisa ehambeni lwabo sikwazi ukuthi usuku soluseduze lapho uKristu azabuya khona egama likaJesu siyathandaza amen
uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo
siyabonga kakhulu untungamile inkomo ungathinela kusasa Iqembu leZimbabwe Warriors libe ngutshiki lobhanqa 0-0 emdlalweni wobungani lele Malawi kulelo lizwe namhla. Iqembu leWarriors elilungisela imidlalo eqhathekileyo elandelayo liphose lehluleka ukuyadlala umdlalo lo ngenxa yokuswela imali. Umdlali olodumo uBenjani Morwari uthi kumele kulungiswe okuningi okuhluphayo kuZimbabwe Football Association okunjengokuvotelwa amakansela labanye abantu okanye abadinga ukuziphilisa hathi uvuselela umdlalo wenguqu.
Kusho ukuthi umuntu uhleli 6 months engazange athole $100. And then mina mfuna ukuyangena lapha. Ngifike ngikuphonisa ukuthi ayazi ngizakunikeza $200. Once ngena lapha ngizabe sengunikeza $500 every month. You understand?
Right.
So, instead ukuthi bachoose ngokuthi ubani ukuza sikhokhela kahle, bazachoose ngesizwe. You understand? That's the corruption. Yena senza kanjalo yabizama ukusibunisela iside yakhe but iside lebora eZimbabwe liyabe lisi so ngokubona kwami yiba abantu ababulala ibhora kohlabani so khathesi ma kungayenzeka ukuthi siplane kahle ukuthi yonke kumele plan so kumele thina ezama-former players sihlale phansi ngoba these positions ezama-councillors ziyavotelwa la zikule sikhathi phazi ezivotelwayo so ma zivotelwa kwampango we must make sure ukuthi sikhethe amanye ama-players umlesseni nasendlula ukukhotsha manje angithi sikhethe amanye ama-players angafuni ukukhotsha afuna
ukuzokuadmin
angithi behambe in those positions bengaba baningi in that positions we try and stop i-corruption ngoba umuntu wegumbi uzacabanga kahle ukuthi hayazi asifakele ubheni ele mina nhlezini lami so ukuthi ngiphiwe $100 imbulala i-football la uzacabanga ngathuka understand so but xa umuntu ebhora vele uzabakwazi ukuthi asifakele ubheni then ibhora lethu lingakhona ukuthuthuka
ibhora leZimbabwe liyangabi nxa olikhali
as long as if kunalaba abanye laba abalirana this way asiyindawo siyabe lokhu sibuyele emuva
lo nguBenjani Morwari obexoxa loEzra Jesus Banda uhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana obefacebook ukhazele VOA Ndebele singakagqibi uhlelo lwanamhlanje kodwa sikhangele ebesilazo sokulabantu abangamakhulu amabili lamajumi amathathu 230 asebabulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe kusukela ngombimbitho lonyaka Namhla lusuku oluqhakathekileyo lwabantwana abangamankazana ule International Girl Child Day. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lelisayo, uKip Stube.